oqala intaniso le ebayihle right so unfortunately ngabo yikuthi bona bayinhlanganiso kodwa bemelele iqembu elithize eliphikisayo kuyanazeleka ukubana konke abakwenzayo vele bona awuzange bazesabathenga vele la ibandla elibusayo elenzani iphiwe ngoba lonke abakhulumayo kungamanga alihlanga sihlale njenge parliament sadibeta i-electoral bill yatshintsha bavulela laba kade vule ngakhona laba kade kusehlika ngenxa yemithetho wehlula konke lokhu kwalungiswa abantu sebeqhasha umkhampena asikezwa muntu ohlukuluzwayo asikezwa muntu oyalisa kunezinto zakhe ngikhuluma nje ngothangethange i-MDT alliance imele demonstration yayo mayelana ngendawo zonezama-electoral reforms noma bekwazi ukubana i-constitution ithi yona ngemva kokubana ilanga selifakiwe ele-election akusela nto engatshintsha for that election kodwa ngenxa yokuthi bona the democratic society bavunyele ukwenza i-demonstration yawo kuqala siyakwazi ngesikhathi kusabusa kunyaka womgabe babe sanyiswa into ezinenginengi lethile sibe ngacela ukwenza ama-demonstration amapholisa abalisi kodwa kathesi bayavunyelwa i-TV yabachava sengingabona ze-MDC bephuma obabuthamisa lamanye amaphathi ka-TV bayakhava ngoba konke okwenzakalayo sokwenzakile uhamba kuhle so angazi ubana bafuna ukuthi kuze kube njani.
Banike imzekeliso yokuthi kulamasotsha amaningi ezigabeni njalo abanye bakunhlanganiso ye-ZAC kukanti kulokuhlukuluzwa kwabantu ukuthi alethe ama-registration slip okuvota lokunye nje okuninginingi.
I-ZANU-PF eyakwenzayo yona yacela amalunga ayo e-ZANU-PF enzela ukuthi kona sigeje umumo sibone kona rayit endaweni njesigabeni esimbi nxa singawina abethu amalunga ethu barejistile na so lokwana kwakusenzelwa abantu abangamalunga ezanu-PF not nje umuntu wonke jikelele ndawama-MDC nxa bekukwenza kubona kubebonini imbashi yabo ibavunyele ukubuzaimbashi yakuthi umongameli omutha besuba umnakako uvule konke i-un iliziwe i-amerika iliziwe britain iliziwe ikhangele belezo-observe ama-election nawo manje akathi bekufuneka ukudlela khonapho yikuyini kahle kahle.